kulusizi ukubana abantu bayachaywa ngokhulumende mina kangicabangeli ukuthi kungabe kungasiba ukhulumende yini kuyacaca ukuthi abantu bayachaywa ngokhulumende ngoba ungakhangela yena lo ujaha ochayiweyo kakhulu wayebanjwe elabanye laba abanye babanjwa bathathwa basiwe emapholiseni yena bahamba naye so kunzima ukuthi singathi ngokhulumende ngoba uma amapholisa enikwa umuntu umbuzo yokuthi owabanikayo ungubani so into leyo kayihluphi abantu abakwenzayo ngabantu abakuhulumende either ngamasotsha kumbe ngama-CIO kodwa we can't suspect anyone outside ama-state institutions ukuthi yo are responsible for that umbuzo yokuthi ubaba ophethe ilizwe okwakathesi ngo-2017 waqula uZulu weZimbabwe wathi konke amalungelo oluntu azahlonitshwa uzabusa okuhlukeneyo lokukamoyi umgabe kodwa sibona kulokhu kuqhubeka kuyinto efanayo 2018 udubula abantu last year ubulala abantu akulanto esiyenziwe akulanto abantu asebethonisisiwe babotha so uhulumende lowo ngohulumende esingathi nguhulumende wezigebenga nguhulumende onganakiyo ilungelo loluntu nguhulumende olobudlova phakathi uthumela abantu ukuthi betshontshe abantu uthumela abantu ukuthi betshaya abantu umbuzo yokuthi nguhulumende kumbeni izigebenga ezisembusweni
umkhankaso wokuthi i-African Union le-SADC kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ubona uphumelela yini
i-SADC kuqakathekile ukuthi ngabe iyakwenza kodwa ungakhangela mbona ngazathi uhulumende wethu kakhulu uma ukhangelile kube lezikhathi kukhitshwe khona ukuthi uBhingi waMtarika uke waphiwa imali nguhulumende weZimbabwe njalo ungakhangela amanye ama-president amanye ama-African countries ayebephiwa amamayini kumbe ama-farm so uhulumende wethu uyaganga ethembe ukuthi uzabribe ama-African leaders so sesikhangelele ukuthi ama-African leaders e-genuine specialize a-SADC kumbeni i-AU be-genuine abakhulumi bemtshela ukuthi Emerson into yenzayo ayilunganga Emerson ungaphatha abantu beZimbabwe angani uphatha amadonti kumbeni izigqili so kuqakathekile ukuthi ama-president e-Africa asukume akhulume njalo siyababonga abantu be-South Africa siyababonga abafundisi siyababonga abantu abakhulumileyo besola lokudlwa ngudlwa ngobenziwa nguhulumende